sizabagrupha ngama-wothi tu sibathwele ezintweni esibona ukuthi bangazenza njengesepa, njenge-slow polish, njengemafutha okugcoba. Sibone ukuthi bangawenza bese sibanika i-startup pack ukuthi bazisize emakhaya.
Kungabe kuyisigaba sakho osimeleyo yini esenkayi not njalo libathetha njani abesifazana abazaphatheka?
Anti saqalise isholotho sayewandi khathesi senkayi yenka lengesamigaba. Sike sababizwa omama bathena befika i-40 some over 4. Sabona ukuthi hhayi emawodini kwakubuye nga-3. Manje khathesi sithethina wonke umama ofuna ukuzatwena kabuye ngoba isibo bonke abazakuthi ekucineni bakuthathe lokho. So sizahlanganise ngamawodi amabili omama babuye ndawonye sibaqeqeshele ndawonye. Sithe ngamawodi amabili amathathu amane siya ngokubaseduzane eduzane. Asikhethi muntu, sithe lowo ofunayo, lowo ofisayo. Olesifiso sokuthi azenzele isepa yakhe, azenzele amakhandlela akhe, azenzele amafutha akhe okugcoba. Sesabathena kudala ku-baking ukuthi bazenzele isinkwa sabo. Njalo baningi abalezigayo sizabancedisa labo futhi ukuthi bathole umumbu ku-GNB ukuthi bagayise. Okunye ngikuthola kuhlupha ezigayweni yifuel ngoba izigayo eziningi ngezedizili and abantu bagayisa ngomumbu abanye ababe bengelamali and yet idizili yethu ithengwa nge-foreign currency. Konke lokhu sikukhangele siyancedisana ke labo ukuthi sibone ukuthi singenzani ukuthi izigayo zithole idizili njalo bagayisele abantu ukwenzela ukuthi impuphu ithengeke.
Kulezi inhlelo basukumela phezulu yini abesifazane njalo bakwazi njani ukuthi inhlelo lezi zikhona?
Njengoba nansho kathesi siyakhuluma siyathumela lakubosobhuku ngobusobhuku umuthi womuntu wonke njalo ezigabeni lapha kulama-chata avele khona abantu baphoselane njalo lakubo-DA siphosele lapho siya ekuthuthukiseni abantu akulabandla elokuthi kumbeni ukuthi wena ungumroma wena ungumhandikeni wena yiphi i-political khonokho okuyizinto okudivide abantu asisakufuni ikakhulu ezabelweni sifuna ukwenza izinto ezibambanisa abantu. Abantu sihloniphane sibambane senze izinto zethu ndawonye. Lapho abantu bangabuya sibuzi ukuthi ungena liphi bandla ungena yiphi isonto ungowangaphi as long as umuntu enesifiso sokuthi enze into empilisayo and ubuyanga lapha umakhelwane wakho engumnyanga uyahlupha sonke asitheni cwi ekwenzeni izinto eziziphakamisayo.
Singathi inhlelo zikahulumende zonke zenezo ezizwakala zizinhle njengoba sibona abanye besithi hhayi uhulumende unganiyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe.
Ye, lokho akusoze kuswelakale njalo labanye abazibambileyo lezo nhlelo abane-corruption abasoze baswelakale. Mina ngihlala ngikutshilo kubomama yikuthi ungayibona i-corruption kumbe lingayibona libabili libathathu lingathuli. Kuningi sesikulungisile omama bebuyile. Ungaze ubuze bani lobana kula mama ngisho yedwa obuya phambi kwami yohlupho lwakhe isulihlalele phansi singalulungisi. Khonokho yikho okulungisile isizwe ukuthi ihlupho esizibonayo I haven't seen anything engasolvekiwe. Okunye kuyasehlula ye kube ngaphezu kwamandleni kodwa lapho esenelisa khona siyazama ngamandla wonke ukuthi silungise and then ngiyabakhuthaza abantu bakithi ukuthi asibambanenini sibuye le nhlupho. Ezinye ziyasidinga ye kodwa ezinye siyazisolva siqhubeke siya phambili.